ezindabeni zethu lamhlanje. Sithukuthele izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa ngokwethulwe ngesinye isiphathamandla sikahulumende esithi abantu abokuza sebethumbe amanye amalokitshi kulelo lizwe. Abesifazana bathi bafuna ukuncediswa nguhulumende ekwembeni okutshiyeneyo kwele Zimbabwe. Sizaxoxa lezizalwane zeZimbabwe ezikuhlelo lweMandela Washington Fellowship okwamanje kwele Melika. Umgcini sihlalo weHighlanders Football Club uthi abalandeli beqembu leli akumelanga bazondele ukusuka kukaRodrick Mutuma osekuqembu leYadar. KuLivestock lamhla kuhlelo lwabesifazana asiyihluzeni bomama sixoxa ngabesifazana abemba okutshiyeneyo abathi bafuna ukuncediswa kumabhizimusi abo. Thumelani imilayezelo yenu kuWhatsapp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kuStudio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi kuWhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.